Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa but uzafica ukuthi amapholisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imijova ethwala abantu besiza emsebenzini beze improve i-economy beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapholisa e-homicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yokupromota amasela bahlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo mbona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela khonokho kwezinto
lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo
kuzima kakhulu nxa usenza ibhizinisi engathi i-cash business ngoba nxa usenza ibhizinisi eliyi-cash business namasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi kubhizinisi kungena i-cash basebelandela-ke and ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silo hulumende onganakiyo ukuthi-ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo ngingakunika umzekeliso wokuthi uhulumende wethu esikhuluma ngayo kadesi ulakho ukuthi-ke nxa sokusiya kuma-election bejakusuka kuma-election bathengele ama-candidate abo wonke ongu-210 izimota bathengele ama-ofisi abo wonke izimota bathengele ama-department wonke izimota uzafica ngikunika i-example yokuthi khonapha kobulawayo kulama-constituencies angu-12 kanye le-youth league le-women's league le-administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa ubulawayo wonke jikelele izimota zamapholisa ezimota ezizwayo zikazidlula i-6 so kuyatshengisa-ke ukuthi uhulumende kanakile-ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapholisa kunjenje leholo labo liholo elingajabulisiyo kabaselamdladla wokusebenza amapholisa baxotshanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki-ke khonokho okuthwalise abantu nzima kunganani-ke abantu bayesaba futhi-ke ukuthi bahambise imali zabebhenki ngoba amabhenki kaso mabhenki ayesele-interest kodwa kathesi imali esezidliwe emabhenki sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa abantu bayabhenka zonke lezimali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka-ke imali yakho eningi yonke ihamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi-ke uhlupho lokuthi amasela aze abhahe kanjena kutshengisa ukuthi-ke indlela ekade isebenza ngamapholisa ngesikhathi-ke ezimbabwe kungalabo liganga okungaka amapholisa abephethe-ke ngendlela ethiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani-ke osomabhizinisi abenelisayo ngabe uhulumende-ke uyabavumela bonke ukuthi-ke babe lama-licensed guns abehlala emsebenzini-ke bese bedinga-ke ama-trained security ukuthi-ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana okuthiwa ngama-cash business ama-cash business phela sikhuluma-ke ngamabhizinisi anjengama-fuel station amabhizinisi anjengama-supermarket uyafica ukuthi-ke kule cash eningi kakhulu-ke evele ingena emabhizinisi nanjalo kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende akwenzeke-ke kube lula ukuthi bathole-ke imibhobho yokuthi-ke ama-security labo abe lokuzivikela.